Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 12 kumfumfu 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu seyaka 7 rooms omunye umuntu seyithi ngiyikhanseli sembuya uzagqekeza yicorruption yona leyo.
Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by-elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011 kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlanu 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile lolu hlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abaningi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxelo meli weSouth Atton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu khambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ukuthi khona amakansili la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike ikhiphe abantu wonke bonaba ngabasuke ezihlalweni especially ama-functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku-ministry for change of use for 5 years bethengisele umuntu umuntu loyana akakwazi ama-procedures and processes ye-council ngasoze ahlale umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuye uzagqekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akuboni yini kusenzakala uyabuya isihlalo esokuthi aphonge uyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kathesi nguye esingu-chairman we-shelter africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter yona leyo ngeyani isihlalo asiphiwazo eso ngesani elele emsebenzini kathesi uyamelela abantu abezimbangolayers for human rights ukuthi kona bathi hayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councillors ama-council officials ngabaxotshe umsebenzi bonke
ukona kwenzakala njani moyo ukuthi i-council iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
amalendi barons babesebenza le council bathi kona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowo bafake abantu bayenza izindlu kathi sebevuka bengathi sebenathi ikhatshaso sebefuna ukubulalela ezobugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abazibhuwa i-council babhadala amalendi intrinsic value in full lama agreement of sale akhona i-court order abakhuluma ngayo yokuthi kona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi kona basuse umuntu la wamakhothi angikhona wona la angikhola ukuthi alabantu abale ngqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ebuyile ilendi yakhona i-council wathenga wabwaba le agreement of sale kube sokuthiwa khona alandelanga umthetho alandelanga lokho lalokho yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhola ukuthi khona kungaba lohulumende ongavuma ukuthi khona umuntu seyakhe 7 roomed house 8 roomed house ehlupheke imali umuntu aphonge uvuka ekusena isithi ukuthiwa khona sesiyagqekeza akuyenzakali khonokho nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hhayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonokho ungakhangela izindlu ezigqekezwayo katesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authorities
umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthaton edale lePhalamende kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zekhansili yeChitungwiza. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lePhalamende lakumakansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Kumbiko eziwethu leyizolo inhlanganiso ezingamachumi amabili lasithupha zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo. Uhulumende wasise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka 5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe. Zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imizamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu i-constitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli ababafuna bebamelele ke edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla ke elibusayo lisenza imbuthano eminingi emangalisayo lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye lockdown kumbe umkhuhlane we COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganthwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona ka kulo. Sibona engani ke yibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Isikhathini sedlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ibandla ke libusayo kazange lime ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesiboneke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane leli yile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla lezano PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambe kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Sixoxele umzali umnumzana Difadube.
Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungagwala umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. Kathesi sihle abantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshona behlela kulanto abayenzayo nxa sikhangele ezinye indawo ezifana labo tombotema ezifana labo madlambuzi ezifana lamanye ama secondary school ikakhulukazi la semakhaya akula ma internet ukuthi abantwana bangayenza i research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuze ukuthi bayenze uk pick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu baba unkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakahlalele phansi bayicabangise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i education yabantwana yi decide the future abantwana nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthi ba failile kuphela begcine bephindiswa uform 4 again noma bephindiswa uform 6 again kungazange kwakhangelelwe ezinyindlela ukuthi mhlambe kungenziwa kanjani ngibona ngathi kuzabe kusehlisa i self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa ukuthi umunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefailile usevele nje yazi ukuthi ayikushuza ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba lento isiqoqo lezempilo wabunkomo i future yabantwana besikole abantwana laba basesikolo kusasa yibo dokotela bethu bakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njalo bengelaso isikole bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le ena le edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa kona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babona ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana uqala isikhathi ngesikhathi ama lockdown labo wabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yisi sikhathi abafana ukuthi ngabe ba improvise ezindlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma ukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezindlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenzwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedrobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to iyona i-network yona ngokwayo i-network yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangelela ibhuku elinje akukho konke konkwana so kwangokwalokho kuyadingakala kakhulu bankomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bevele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifunde ngabe wayifunda umnyaka wonke
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwelebhilitane selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukugalala umsebenzi kwabogatsha lwe-customs kwele South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni we-Beit Bridge. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7. Linjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah lonke salibingelela. Thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala. Ngibonga indoda le okuthiwa nguNation Motsitirwa ezelupane ezikolo kazihlale zivaliwe sibili. Ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu oledignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapha ngombalisi ethwele umfushwa ethela amafutha esigubhini echithekile. Into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibonile. Amafutha echithekile mamalwana uthe uyakhuluma nomnikazi wemota. Umnikazi wemota ubebonakale nje ngumuntu wenza amafane zobe ngumama omuhle nje. Kodwa ugcine ekhala inyembezi lona mama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumende engazange akunanzelele lokho. hayi ukuthi ukuthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima amabhenki akuphuma imali akuphuma imali kusemlonyeni yabo babomthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti baya besithi kuthiweni njengoba bona labo kwezindawo imali yonileka basayifuni ungaze ungeke kwamanye amashophu imali leka isasebenzi sibili kayisebenzi sebenza ukufostela ubona ukuthi ama-prize angkhona atsho ukuthi imali leka siyifuni ngowesofithi khathesi sokule US lerandi lisebenzayo imali ayisebenzi le kabahlale phansi abantwana ngoba abantu abedla nxa bengaye esikolo amatisha soze bafundise belambile bazawele ukuthi abantwana besesikolo but impumela yakhona kakula lutho which means ukuthi education yezimbabwe vele isiwile siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahambe ezikolo besizwa amatisha ekhala ngale ndlela ukuthi bathi abantwana baye kwenzani ezikolo lathi bazali ithi esizibulale ilizwe lethu ngezandla amatisha la they are trying to say ake libamba abantwabenu emakhaya izinto zilungiseke laphana ukuthi laba kwanza ukufundisa abantwabenu besuthi nanifuqela abantwana esikolo xa sebelitshela ngama-school fees ezimali ezidurayo selithethisa amatisha futhi kanti ke indaba isukela kini hhayi bazali asikhuleni ma
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle buka Khaliphani Phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngapho uKhaliphanilo into yabo iyamangalisa kakhulu hayi kuzafika ukhetho sizavota okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka itshintshibiso siyayivotela injalo lebizo elitsha ngibonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ngeke kuthiyanwe lebizo leli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphani le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokomichi bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona le nto ngayitsho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomichi nomonzora nomakhuphe uJamisa hayi mina kwelamisayidi mina ngikhola ukuthi ngafa ngavotela uJamisa angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana umfana nguye wamotsha izinto njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uJamisa enzeni kuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usejhiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uJamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uJamisa kalaphathi nangu manje wenza inkani yokuthi kuthiwa kona kalaphathi yena wenza inkani uthi iphathi yakhe kusaseyi-MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le phathi yena uyenza inkani so abantu abalandela uJamisa balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini ulisakhona phakathi ehlathini uJamisa uyolijiyako nangapho
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusulwa nguZulu phezu kokungaqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania. UChakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania. Siziqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawona lomkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe lomkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats. UTrump yena umela amaRepublicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba imbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ile ama-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi uTrump mubi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo. I-New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba uzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana loTrump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani? Kwanqoba uTrump.
Bakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukubanjwa kwakhe iCOVID kumphambanisile sibili kukampeni yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile and ngalawo malanga yena engasebenzi. Lwancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behamba ekhampeyina. So ugula wakhe kungani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba lo mthela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu kudala badecide, umuntu usekwazi ukuthi nge-voting team navotela bani. Of course e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Xa ukhangela kuma-rallies aka-Trump uhlala kugcwala abantu, so those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Labo-Biden labakhona bahlala bezinjani. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingani abantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe ye uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.